Siyabonga Jonga Losandra siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuzibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kobandla lezanu PF sekuthethe elinye inyathelo kulandela ukuphenduka ekhaya kwaMnumzana Didmus Mutasa. Sizwe ukuthi sokusenziwani.
Iproblem ikhona mina ngibona njengani ukuthi khona thina abantu abezanu PF sihluleka ukulungisa izinto manxa kungavukulutho.
Izikolo zivuliwe lamuhla sizalithulela okwenzakalayo.
Sonke sesifuna ukuthi ngasisebenzisa i-treatment efana nayo ukwenzela ukuthi kusuka kwenyilizi siya kwenyilizi akuthwalisiqatha njengoba sesifuna ukuthi sisebenzise iphilisi elilodwa loneli eliyabe lilamaphilisi amathathu. Sonke singakulandela khonokho kuzaba lula ukuthi ungaze usuke kulithi lizwe awujikeli.
Amazwe akumanyano weSADC athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho acubungula khona amacebo okwenqabela imikhuhlane egoqela owe Ebola. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulumsakazo. Ukudonselana amandla kubandla lezanu PF sekuthethe elinye njalo inyathelo kulandela ukuphenduka elizweni kukaMnumzana Didmus Mutasa obephetsheya isiya kwelaphisa unkosikazi wakhe. UMnumzana Mutasa ngomunye wabaxotshwa kubandla lezanu PF esetheswa icala lokusekela unkosikazi Joyce Mujuru, yena owetheswa icala lokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Mugabe ngokungekho emthethweni. UMtasa ulobe ugwalo alunikeze intatheli zindaba olubeka sobala insolo yakhe labanye ngendlela abaxotshwa ngayo ebandleni. Ngalokho uthi sebeqoqa ukuya emthethwandaba phezu kokususwa kwawo ezikhundleni esithi lokhu akwenziwanga ngemfanelo njalo kwakuyikwephula isisekelo sombuso sebandla. Embikweni wakhe uMnumzana Mtasa yena uthe umela bonke abathukuthele ngokwenzakala kubandla lezanu PF. Uthe bafuna impumela yomhlangano weCongress weZanu PF oqhutshwe ngompalakazi yesulwe njalo bonke abaxotshwayo ezikhundleni zabo babuyiselwe. Abaxotshwe ezikhundleni besetheswa icala lokusekela uMjuru bagoqela yena uMnumzana Mtasa, uMjuru, uMnumzana Reika Ukonde, uMnumzana Rukari Kumbo laba bengabagcini sihlalo bezigaba eziyisificamunwemunye zelizwe. Embikweni wabo laba basole uMgabe ngokuba Muntando kayiphikiswa kanye lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi ngomunye wabantu ababangele ukulwisana kubandla lezanu PF ngokukhuthaza inzondano. Sixoxe loMnumzana Kumbo owayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF saqala ngokumbuza ukuthi uvumelana yini labathi umongameli Mugabe nguye osebulele ibandla lezanu PF.
Hayi, mina vele ukubona kwami iproblem ayisiyo yomuntu one, iproblem ngeyethu sonke. Sayekeleli izinto zihamba ngendlela ekhona leyi. Iproblem ikhona mina ngibona njengani ukuthi khona thina abantu abezanu PF sihluleka ukulungisa izinto manxa kungavukulutho. Ekumele kuyenzekale ukuthi khona manxa lina-ma-differences yenu kumele lihlale phansi likhulume linegotiate livumelane ukuthi indlela esifuna yile ngenxa yokuthi khona ama-differences esiyabe silawo asiyokuthi ngokubulalana ngokuxotsha abantu. Hayi, abantu bayabe bebona ngendlela ezithiyeneyo. So thina kumele sikwazi ukuthi umuntu wonke ubona izinto ngendlela ethiyeneyo. Hayi khona ukuthi uphonguye ulandela. So esingakuvuni yikho lokhu okukhona ukuthi abantu abakhona abasithi ngendawo yiwo ngabakhokheli bethu. Hayi, awazi ukuthi bavela ngaphi. Shuwa bavela ngaphi ukuthi singabathekela for administration, ngabokomisars, ngabo uzibani bani bevela ngaphi. Abanye bangikhona babe ngakazali, impi iqalisa ngani. Kodwa kathesi siyibo sithi hayi, yithi civil, hayi, hayi, sizasoze sivume lokho. So iba abantu abaphambanisa iba abantu abaphambanisa umgabe lobungaka imigqabela manga ukuthi thi abantu labavuna ukuxotsha bafuna ukubulala
akhona yini amanyathelo elizawathatha afana lokuya emthethwani ndaba ukuthi lilungisise lolu daba
oya sikhuluma la namaloya ethu ukuthi bona ukuthi singayenzani bazasitshela ukuthi singayenzani ukulwa kuyini singakuyenza so into esizama ukuyenza lokho kodwa manxa sokufikele sizalitshela
Lo mnumzana Rukari Kombo ayi sikhulumeli sebandla lezano PF bekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare umuntu ngameli inkomo uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngibona lokho oqala fanele sikhangele ukuthi lombiko uvele ngaphi okuyikuthi uvele kucomrade ukuthi Thomas Mdase simazi ukuthi akaphathekanga kakhulu ngendlela iCongress eyenzeke ngayo siyazi ukuthi useke wazama ukukhuluma leSadik ukuthi bazama ukumnce ukuthi isikhundla sakhe sibuyiselwe sezano ngibona ngani khonoko kwenza ukuthi sifanele sikhangele sisengahle ukuthi kathi kungabe kuyikuthi kuleqiniso elingakanani kumbe bonke abaqembu lika Mrs Njuru bazimisele yini ukulwisana lo President Mugabe ngalesi sikhathi kodwa ngibona ngani mina kuqhakathekele ukuthi sikhangele sisekahle ukuthi kathi lokho akuchoyo kumbe lokho abakuchoyo akusiloni qiniso yini njalo kukhona yena abangakwenza ukuthi benze umahluko kumbe bawisele izikhundla ngibona ngani kuza kuba nzima kakhulu ukuthi bakwenze lokho ngendlela yokuthi phela lokhu kuxotshwa bakwenziweyo bekulungisa indlela kulungiselwa umnangagwa indlela yokuthi abe ngu-vice president njengoba esengu-vice president lokuthi mhlawumbe athola umbuso ngemva kokuthi nxa upresident Mugabe engabe esuke esikhundleni ngenye yezindlela ekhona kodwa ngibona ukuthi lokhu kwenza umehluko kakhulu kwesikhathi esikho ngaphandle kokuthi sithi umnangagwa ngibona yani waphambanisa ngokuthi adinga ukuthi uxotshwe abantu abaningi kakhulu ngabe baxotshe abantu abalutshwane bagcine lapho mhlawumbe singathi hhayi kabakho ebuzimeni obukhulu kodwa ngathe sibona yani ubuzima bukhona xa iqembu likaMrs Mduru lingaqhubekela lilwisa lisiya phambili
singabona na ibandla leli lidabuka phakathi iDokotela Sibanda icele likaMduru lisiba ngenye izanu PF njengalokho esikubone kusenzakala kuMDC
kuzima kakhulu ukuthi sikubone khona lokho kusenzakala ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa uPresident Mugabe engasuka esikhundleni sakhe ngokushesha khonokho ke kunika ithuba elabantu abafuna ukuthi baqalise linye iqembu kumbe inye iphathi kodwa nxa uPresident Mugabe sesekhona nxa bengakwenza kumbe nxa bengazama ukwenza njalo ngalesi sikhathi ngibone ngale kungasuka kubazimele kakhulu ngendlela efana lobuzima obatholwa yiZoom isanda kuphuma esangothini lwezano
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecobungula izombusazwe bekhuluma icingweni leStudio 7 eseBhilitani
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com
Inkokheli yamazwe akumanyano weSADC ithe kwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho icubungula khona amacebo ahambelanayo awokwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane egoqela owe-Ebola owengculaza ofuba kanye lowe-malaria belandela iziqondiso abazisungulayo ezeSADC Protocol on Health. Isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle umnumzana Gerald Gwinji utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo Uphela ngolwesihlanu kuyona le iviki okulilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqo owemalaria. Kusenjalo umnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza usichasisela abafuna kunqunywe kulomhlangano.
Lesifiso sokuba nga amaminista ethu abambane okokuqala. Abakukhulumayo njalo bakugcwalise, bekugcwalise njalo bendawonye bazikhuphe futhi kumumo wepolitics bathathe nje HIV njenge-HIV bangayihlanganisi bayingayixubanisi kakhulu le-politics ukuze sibe lokuphumelela ngapha e-Southern Africa lase-Africa yonke nje bambe. Esikucelayo yikuthi babuyele kuzivumelwano abazenze emuva yizo eziqakathekileyo eziyi-foundation. Bavumelana ngendaba yonaleyani yokuthi bazaphakamisa isikhwama esikhutshwa yilizwe langelizwe fakwa ku-health ibhajethi yelizwe kube ngaphezu kwenani le-15% kubhajethi yonke eyabe ikhutshiwe yelizwe. Khonokhu kungathi kuyabasinda. Okunye okukhalela kakhulu yikuthi babambane endaweni ye-treatment, ikakhulu i-treatment yabantwana. I-treatment yabantwana ingathi lokhu isalele emuva. Njalo sonke sesifuna ukuthi ngasisebenzisa i-regimen kumbe ngithi i-treatment efana nayo ukwenzela ukuthi kusuka kwelinye ilizwe siya kwelinye ilizwe akuthiwa lisiqatha. Njengoba sesifuna ukuthi sisebenzise iphilisi elilodwa loneli eliyabe lilamaphilisi amathathu, sonke singakulandela khonokho kuzaba lula ukuthi ungaze usuke kuliphi ilizwe awudubeki.
Okunye-ke okuqakathekileyo esingathi kufanele ukuhluzwa.
Okunye engikhala ngakho kakhulu yukuthi thina be-Afrika lapha ake sizame ukusebenzisa ama-resources ethu esilawo. Sizame ukuthi izihlahla lezi esilazo ikakhulu phezulu ngapha kubo-North Africa, izulu lapho elina kabili ngomnyaka, kulezi hlahla eziningi eziyizo ezithathwa ngamakhiwa ke benza imithi. Ake sihlakaniphe lathi sisebenzise esikuthi yi-indigenous knowledge ukwenzela ukuthi lathi sibe yi-force to reckon with. Abantu labo basihloniphe bakwazi ukukhangela kithi, hatshi ukuthi sihlale sikhangele emazweni i-first world country. Siprotekthe futhi-ke leyo mithi esikuthi yi-trips laphana kumbe ngithi i-intellectual property, that is sigijime sekumaloya-ke siprotekthe khonokho esiyabe sesithe sakwakha kuze kufike esigabeni sokuthi imithi sithengwa kithi njengoba kuyithi esilezisayo.
Lo mnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Abazali bathi basola ukuthi uhulumende uyabe sithi akula mntwana uzaxotshelwa ukungabhadali inhlawulo yesikolo yama-school fees, njalo linhlawulo ayizukukhwezwa, kodwa abaphathi bezikolo beqhubeka bengezelela imbadalo leyi santando kungelanyathelo elithathwayo. Okune ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zindaba ye-Studio 7 uNothando Sibanda.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi akula mntwana uzaxotshelwa ukungabhadali indleko zesikolo, njalo limbadalo ayizukukhwela, kodwa abazali bathi kade bayizwa ihlatshelwa lingoma kodwa kungelampumela. Bathi izikolo zikhwezile indleko zesikolo lanxa iningi labazali eliqhatshwe nguhulumende lilokhu lisabheke ngawayizolo lilinde iholo lebonus. Unkosazana Melody Swela olabantwana ababili uthi lumnyaka umqalele kubi ngoba ngemva kokudla ikhefu engajabulanga emelele imali, lalamhla ulokhu esamelele ibonus okuyiyo avame ukuzijabulisa ngayo lemuli yakhe, kuthi ingxenye ikhangele indleko zesikolo lapho zivulwa. Uthi akasathembi lutho oluphuma kuhulumende, kungakho kazukumangala lapho abantu bakhe bexotshelwe ukungabhadali.
Kulo nyaka into ehulu eyenziwe nguhulumende ayisilungelanga, ikakhulu thina abasebenzela uhulumende. Silokusola futhi siyakhonona ezinhliziyweni zethu, njalo simelele amabhonasi esingakwaziyo lokuthi aza ngibuya sikhathi bani. Amafizi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale ngoJanuwari, kodwa asilathemba lokuthi aza buya kumbe awasoza buye. So hayi, into esiyenziwe nguhulumende lo nyaka shuwa asiyithakazelelanga, asifisi ukuthi kuphinde kwenzakala into enje futhi.
Unkosikazi Charity Ntubeni ongumzali uthi yena umangele sesizwa kuthiwa isikolo somntanakhe sikhweze inhlawulo, yena uhulumende esithi lokhu akukho emthethweni. Imbiko ithi isikolo ezingasizikahulumende sezikhweze indleko yesikolo ezithi ziyifuna yonke yenele. Kuthiwa abazali abangenelisi lokhu bayatshelwa ukuthi bayekweboleka ngaphi imali yona ebiselwa isizele. Unkosikazi Ntubeni Uthi lokhu yikubamba abazali ngomphimbo njalo abalaqiniso ukuthi budlelwano bani obuphakathi kwabaphathi lenhlanganiso lezi ezibolekisa imali.
Khanya uhulumende loba enze lesi simiso sokuthi ifees ingakhweza, ukhanya akalanyathelwa oluthathayo to make sure ukuthi izikolo zilandele lesi simiso sokuvelela ukuthi lezi zikolo ezikhweze ifees zikhangelele ukuthi abazali bahle babhadale yonke leyo mali kuyona le iviki yokuvulwa kwezikolo. Sezenze isu lokuthi lawo ma-organization abolekisa imali aboleke labo bazali abangenelisiyo ukuthi ba-raise leyo mali. Lokhu sokwenza ukuthi kube le mbuzo yokuthi lezi zikolo ezenze lelosu lama-organization abolekisa imali, what do they have to gain from leyo arrangement?
Izikolo zibikwa zengeze indleko yemfundo ngalumnyaka ezigoqela imtshabezi eGwanda esuke kumali phose amadola likhulu amahlanu i-$490 isiya phezu kwamakhulu amahlanu amadola i-$530. Isikolo sesibane sezwe koBulawayo sibikwa sikhwele sisuka kumakhulu amahlanu sisiya kumakhulu ayisithupha amadola i-$600. Lanxa abasebenza kwezemfundo bebeke baphatha udaba lokukhalala umsebenzi, lolu daba luthule ngemva kokuthi bathole iholo lebonus ngeviki ephelileyo kungaziwa ukuthi iyozala nkomoni lapho ithemu iqhubeka njengoba bevele bengajabuli ngeholo labo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngodaba lokuvulwa kwezikolo kulandela imbiko ethi abanye abantwana baxotshiwe ngelanga lokuqala ngoba bengabhadalanga imbadalo yama-school fees yona ekhweziweyo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imuli labangane bamapholisa akwele France amathathu abulewe ngabahlamuki bokholo lwesimuslim ngeviki edluleyo bavalelise izidumbu zabo lamuhla. Umkhokheli webutho labahlamuki beLord's Resistance Army ozinikele emabuthweni akwele Melika uzaqhutshelwa kumthethwandaba we-International Criminal Court.
Win the bar, Silale ma 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 win.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokwenza imikhuba ehlukeneyo enjengokwethesa inkanda lokuthethela amadlozi emadolobheni. Kambe bakhona abakwenzayo lokho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe njengakoBulawayo. Ake sizwe unkosikazi Shila Musonda ongukhansila edolobheni lakoBulawayo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu exoxa ngodaba lolu lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo oyingcwethi kwezamasiko belo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi akusananzwa akusathethelwa. Sokulutshwana sibila kusekho.
Singathi kwenziwa kuyini konoko manko?
Abantu sebalahla amasiko besenziwa yikulandela amathethi la asuka abamanengi asegcwele iganga lonke leli. Abantu sebesuke balandela khonokho sebelahle amasiko.
Khumalo, ungathini khonapho ba?
Sokungani sokufiphala kakhulu ukuthi abantu benze okwamasiko abo kunjengokuphethela nokwethesa inkanda. Umama uqinisi besile ukuthi okuningi kwenziwa ukuthi sokwasuke kwangena ivangeli labelungu ladiliza okobuntu bethu. Ngakho abantu abaningi abasakwazi ukuthi kwenziwa njani. Abantu abaningi abasakwazi ukuthi kufanele kwenziwe konke lokhu ngoba isintu sesasiphelelanga nxa abantu bengathetheli kakhulu nabaphansi baxoxe nabatshonayo kudala xa abantwana bengatheswanga inkanda sebegula babe leminye imikhuhlane kungazakali ukuthi ivelela ngaphi ngenxa yokuthi akwenziwanga ngendlela eqondileyo.
Nxa kungasathethelwa-ke Mankomo, ubona zani kuwonakala ngaphi khonapho?
Hayi, sokonakele kakhulu kungathetheli ngenxa yokuthi abantu sebethi loba bekele ukulandela amasiko sebethi nxa begula izifo emzimbeni kwakulabo ntolwane kabasanatho ntolwane kabasadla umgugudo okuqinisa amaqolo la. Izihlahla lezi zavela zadalwa zehlukane emhlabeni ukuthi lesi siyasiza lokhu, lesi siyasiza lokhu, lesi siyasiza. Abantu sebatshelwa ukuthi izihlahla lezi azilunganga, ziyakhoza ikhensa. Abantu betshelwa ngabantu abalandela into ezikhulunyiswana ngamakhiwa ebezivele zingekho esintwini. Yikho le khensa yakhona le isikhona, isibhahile, isinengi ngenxa yokuthi abasathathi izihlahla lezi ebezivele zidliwa, bazidle ezigcinisa imizimba, ezigcinisa amagazi. Zidaliwe zona uNkulunkulu ongiwadala izulu lomhlaba, wadala konke lezihlahla lezi.
Ngabe kunjalo Khumalo, umgugudu bonke laba abasanathwa?
Izihlahla zona ngokwazi zikhona, kodwa abantu abasazazi. Kathesi koBulawayo lapha nje basedolobheni bekunje, abantu bangazazi njani izihlahla? Abazazi izihlahla, abakwazi ukuthi umgugudu kuyini, abakwazi ukuthi intolwane kuyini, abakwazi konke lokhu ngama khuluma ngakho ngenxa yokuthi ulwazi olusemakhaya lolwazi olusemadolobheni alufanani. Abantu abasuka emakhaya abasabuyi koBulawayo bemadolobheni bebetha ulwazi njengalokhu kwakudala, sebebuya bezedinga imali lenhlalakahle ukuthi badle izilibotho, bangasikhangeli kakhulu ngempilo yabantu. Ukuthethelwa kwakuqakathekile ngoba kwakusiza abantu baphile ngendlela ethile ekondiswe ngokwamasiko abo. Njalo ukwethesa abantwana inkanda kwakuqakathekile ngoba kwakuqinisa abantwana ngokwesiko laleyo ndlu lapho abazelwe khona. Ngindenze mina ngiyakwazi lapho engetheswa khona inkanda, khonapho nabafowethu lapho betheswa khona inkanda indlu yinye. Njalo nabantwabethu bahambe bayakwetheswa khonapho. Into engizosicala ngayo ukuthi lelo xhego elathonayo selathona, ngakho abantwabakhe abasaqhubekanga lo lwazi lolo olukhulu kangaka elisebenzisa ebantwini abaningi. Ngiqajwa ngokuthi ngetheswa ngubani endlini ethile ngaphi endaweni enje, labantu abami labo baba lesiko elifananayo. Kwenza ukuthi umuzi uqine, kube lokuhloniphana lokwazana ukuthi thina singobani. Ngoba likuthethela lokwethesa inkanda ngokunye okwenziwa ezindlini lapha ukuthi uqinise ukuthi sizazi ukuthi singobani, njalo sibe nendlela esiphila ngayo elokuhlonipha okwekhaya okuqondana nokwemimoya yethu.
Ye Mankomo, pho-ke kuvuselelwa njani khonapho-ke?
Kumele into yonale ivuselelwe ngenxa yokuthi amasiko siwalahlile, yikho into zonke zingasahambi ngendlela. Akusaphilwa kuhle ngendlela ngenxa yokuthi namhlanje sesalandela isikhiwa, sisezwa ngamakhiwa. Kanti even kusedorobheni ubuwathola amabele ethengiswa, uyethenga amabele amilisiweyo, uthole wenze uyebika uthethele inkanda ibisenziwa umntwana ezelwe intebe afakwe. Namhlanje uzathola sebelandela amathethi begqinzisa abantwana intambo engxenye eziluhlaza kumbe intambo ezibovu kumbe ezimhlophe. Kodwa khonoko kwentambo ezibomvu lentambo eziluhlaza ngamadlozi phela, amalembu amadlozi la abomvu amayaluhlaza. Kodwa sibe kuthatha bekugugule bakufake esayidini yemathethi, bakwenze ukuthi lokhu sokusemathethi. Yikho isizwe imkhuhlane, abantu begula bengasasili, lokufa sokukuningi kangaka ngokuthi imizimba kayisaqinanga. Uqala usithi nxa ukhule loba usidla isihlahla ukonapha edorobheni, izihlahla zigcwele edorobheni lapha, siuthi izihlahla zisemakhaya kuphela. Ngokuthi amasiko avele nxa udabukile, wonke umuntu udabuke evele lekhaya ekwazi ukuthi mina ngidabuke eGwatemba, ngidabuke eNkayi, ngidabuke eJombe, ngidabuka kwoZimba, konke izihlahla zikhona. La khonapha izihlahla edorobheni zivele zikhona. uyahamba yemkambu yebika kumbukambu yegakeni edini sihlahla sakho uzidlele.
Lapha sizwe unkosikazi Shila Msonda ungukansila edolobheni lakobulawayo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu exoxa lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo oyingcwethi kwezamasiko Velo Gibbs Dube we Studio 7. Lonyaka kukhanya abadlali bomdlalo wenguqu abasacathulayo bazathola amathuba okudlalela amaqembu amakhulu abalisa ele Dynamos, ele Highlanders kanye lele Capes United. Wona asetshayise unyawo iningi labadlali bawo abalodumo abakade bedlala umnyaka odluleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuphungulwa kosekelo lwemali oluvela kubhanga lebhanki ABC kumaqembu athi eleDynamos kanye leHighlanders kungabe kuyiyo imbangela enkulu yokuba lawa maqembu ehlukane labadlali abaleminyaka eminingi bedlala kusigaba sephezulu bona bafuna iholo eliphezulu. Iqembu leDynamos lona elizintshantshi zesigaba sePremier Soccer League lithenge abadlali abambalwa abavela kumaqembu amancane njalo namhla liqhubekele phambili ngokudinga abadlali abatsha enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Eyinye imbangela yokwehlukana labadlali abalesikhathi eside bedlala kusigaba saphezulu ukungaziphathi kuhle kwabo laba badlali okuyinto ehluphe kakhulu la kuqembu leHighlanders nyakenye. Iqembu leBhoso lilahle bonke abadlali abangelambeko njalo liphakathi kohlelo lokudinga abadlali abatsha abavela kuzigaba zaphansi njalo abanye balaba abatsha abakhanya belethuba lokuba yingxenye yetshila moya lonyaka ngabagoqela uPeter Muduha obedlala kuqembu leAjax Hotspurs kuDivision 2, uPatrick Tokoyo obedlala kuCS Distributors kuDivision 2 njalo kanye labakade bedlala kuDivision 1 abathi uLindelani Ncube kanye loAston Mhlanga. Omunye wabadlali abahlukane leqembu leBhoso uMthulisi Maphosa namhla ubonakala ezilolonga leqembu leBCC Golden Stars elingene kusigaba sika Division 1 lonyaka. Ikanti umgadli uCharles Banda yena ubikwa ebhekise amabombo kweleZambia uyazama inhlanhla kuqembu lePower Dynamos. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwa kwamanye amazwe ngempela viki edlulileyo. Elizweni leNgilandi iqembu leChelsea selivule isikhala semiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba kwalo eleNewcastle nge-2 kanyanga ngomgqibelo. Kwathi elihlezi kundawo yesibili leManchester City laba ngojikelobhanqa 1-1 leEverton. Iqembu leChelsea lilemiklomelo engamashumi amane lathoba munye munye kuthi eleCity lilemiklomelo engamashumi amane lesikhombisa. Kundawo yesithathu kuleqembu leSouthampton lona elinqobele Manchester United nge-1 kanyanga ngensonto okuyimpumela ichele eliqembu lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba munye munye. NgaseSpain iqembu leReal Madrid yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amane lambili ngemva kokunqoba ele-Espanyol nge-3 kanya ukuthi ngemva kwalokuhlezi iqembu leBarcelona ilemiklomelo ngamashumi amane lanye kodwa lidlale imidlalo eminingi kulele Real Madrid ngowodwa. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email laku-WhatsApp. Lamhla silencwadi kanagogo othi ngiyalibingelela basakazi. Qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle ngokusazisa okwenzakala kwelakithi. Ngithanda ukubingelela imuli yami yakomlalazi eCholocho eChefunye lezihlobo labangane. Ngingakhohlwa usisi Nono ngithi ngolwesibili esikolo ngiyabonga. Lathi sibongile nagogo njalo sithemba usisi Nono uhambile esikolo lamuhla. Lani lilakho balaleli ukuzwa eyenu imbiko ebalwa emoyeni. Thumelani text message eWhatsApp loba i-email kustudio 7@voanews.com. Inombolo zeWhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. La kuFacebook sesikhona, lidinge ikhasi lethu ele VOA Ndebele. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa kuzigqiba ukulugqiba lolu hlelo ke sikhangele ebesilakho. Ukudonselana phakathi kwamabandla kubandla leZANU PF sekuthethe elinye njalo inyathelo kulandela ukuphenduka ekhaya kwamnumzana Didmas Mutasa. izikolo zivuliwe lamuhla abanye abantwana bexotshwa ngoba bengabhatalanga. Amazwe akumanyano weSADC athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho acubungula khona amacebo okwenqabela imikhuhlane egoqela owe-Ebola. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.